ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe eHarare lathi sibobulawayo kasi emsebenzini lokho simelele iMinistry of Health lo minister Dr. Obada Moyo le Health Services Board kuyiba abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo ukuthi siyemsebenzini
odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebenza umsuku ezedlula inyanga bekhalala umsebenzi bafika babuyeli lanxa umqhathi esethusela ukubasa emthethwandaba
and okuzithi ubuhlungu sinabantu silokudla kwethu esingase sithiye emsebenzini yithi esizikhomozisa lethu okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badlalela kodwa khathesa kusathengeizele
Iningi likhala ngokukhuphuka amahlayana kwintengo yempahla ezitolo kulokho kuqhubeka ngesikhathi intengo yamafutha ezimoto okuhambisa layo iqonyile. Umqeqeshi weqembu lenguqo eleChicken Inn, uJoey Antipas, uthi iqembu lakhe lisaselalo ithuba elokuphakamisa isicoco seligi. Loba nje selithiywa ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane leCape United. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokuzinsuku ezedlula inyanga odokotela bekhalale umsebenzi besithi iholo labo alisabavumeli ukuthi benelise indleko zokuya emsebenzini. Bachilo njalo ukuthi iholo liyalisiwa isisindo lanxa uhulumende ethembise ukulikhuphula ngesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Odokotela lokhe belethemba ukuba kuzaze kutholakale indlela engcono yokuthi bazwisisane lohulumende ukuze babuyele emsebenzini, hathi ukuba bethuselwe njengalokhu okukhulunywe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo.
Udokotela Mthabisi Anele Bebe uthi ukuze babuyele emsebenzini kumele bazwanane lomqhatshi ukuba uzabapha imali eyaneleyo njalo iqansa maviki onke.
Lelanga lesi-35 lokho siku-incapacitation singenamali zokuya emsebenzini. Udokotela wonke eZimbabwe eHarare lathi sibobulawayo kasi emsebenzini lokho simelele iMinistry of Health, lo minister, uDr. Obada Moyo, le Health Services Board, kuyiba abasibhadalayo ukuthi besinike imali ezikwanileyo zokuthi siyemsebenzini. Ifuweli isiloku iqansa every week. So kasinayo imali lokho sibhadala siyemsebenzini. So esikumeleleyo kathesi ukuthi beqalise ukuthi sikhulume sizwanane ngokuphangisa. And inkulumo zangikhona kumele ziphele. Ukuthi siphiwe imali ezabiyenelisa ezabe ikhwela ngeviki ngeviki.
Udokotela Tawanda Zwakada unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela uthi lokhe belethemba ukuba ngemva kokukhulumisana kabanzi lohulumende hathi ukwethuselwa kuzaze kube lempumela enhle.
Doctors on the 3rd of September declared that they were incapacitated and they were not embarking on a strike.
Mhlaka 3 impandula odokotela batho ukuba abasenelisi ukuya emsebenzini ngoba iholo lingeneli. Hathi ukuba bakhalala umsebenzi. Senanzelela ngokudana ngamazwi akhulunywe nguminister ngomgqibelo emini. Ulusizi ngoba amazwi akhe ngeke anelise ngisho lo dokotela oyedwa. Lokho sithemba ukuthi impendulo izobe itholakale ngemva kokukhulumisana kabanzi. Hathi ukwethuselwa.
To timely intervention to this ongoing impasse.
Umnumzana Anthony Majongosi omela abongi besibhedlela se-UBH uthi akusasebenzeki ezibhedlela.
Ukusebenza kwethu akusebenzeka kuhle lendaba yokuthi vele thina nama doctor siyasenza ukuthi umsebenzi wethu uhambele phambili siyafuna ukuthi sisenze sonke nendawo leyana gathesi umsebenzi wethu awusahamba kuhle.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Sihle Ndlovu uthi umumo lo okhona ezibhedlela uyingozi kumpila kahle kaZulu.
Sizwa sisesaba njalo silokujana okukhulu ngomumo lo osezibhedlela. Abantu sebesithi bengagula babulawe yi-stress sokuthi indlela shwa ngubani njengoba odokotela bengekho. Uhulumende kumele aphange alethe impendulo ngoba ungabi khona kukadokotela kuyingozi kumpila kahle kaZulu. Ngoba abantu bezibhedlela baselashwa ngokugcweleyo.
Odokotela bathi abakhalalanga umsebenzi kodwa imali yiyo engabavumeliyo ukuya emsebenzini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi njengoba kusobala ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa izikhalazo zabo, sebekhuthaza amakampani loZulu ukuba bangenele ekukhulumisaneni lohulumende ukuthi kungenziwani. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubusenjalo odokotela abasanda ukugqiba izifundo benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association baqhubekele phambili bekhalala umsebenzi lanxa bethuselwe ngumphathintambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo ukuthi nxa bengasabuyelanga emsebenzini ngomvulo bazosiwa emthethwandaba. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bahle balobela uhulumende incwadi yokumazisa ngokuphuma kwabo enhlanganisweni yezisebenzi zikahulumende eHealth Apex Council esithi abasenathemba lokuthi imele izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Tawanda Zwakada uchasise ngokubafuce ukuthi baphume kuHealth Apex Council.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association representing all junior and middle level doctors specialists.
Inkokheli yeZimbabwe Hospital Doctors Association ilazisa ngokusuka kwethu kunhlanganiso yeHealth Apex Council. Sekusegcini ukuthi inkundla le yokukhulumisana ayimela izifiso zabodokotela.
Umphathisikhwama weZAD uDr Prince Batau uthe bafuna ukufikisa insuku ezilikhulu bengekho emsebenzini nxa uhulumente engalungisanga inhlupho zabo.
Zana tiri pano tisiyakwatiri kuenda tiri muzimba dzedu takalala kuti zvete.
Sifuna ukufika insuku ezilikhulu silapha sithengisela singayindaba. Kulabo akade becabanga ukuthi kumbe sizagcina kuviki eyodwa kumbe kunyanga eyodwa sithi hatshi.
Zana sithi sikazana tombonzwa ukuthi zvakamira sei.
Ukukhala umsebenzi kwabodokotela sokuthiya izigulane zezibhedlela zeParinyathwa leHarare Hospital zingela uzelaphayo. Iningi labo selizama ukuthola usizo kubodokotela abazimele bodwa kodwa bathi kudingakala inhlawulo yedola leMelika lona elingasatholakali lula elizweni. Omunye wabo ngugogo uJane Kala okhala ngale inhlawulo yedola leMelika.
Ngiyabona ngizoyithila siyamelela bona babeze beqalise mntana mntana lapha kungaba nzima kakhulu. Kathesi kunjima lezi zokuyabhadala azikwananga. Mphinde siyethatha inkata zemali zihambisela into engaso zikhanya. Uthi khona uyabhadalisa amaphilizi nale imali amayusa inini.
Unkosikazi Dorcas Hondo isakhamuzi seHarare ukhalaza kumphathintambo wezempilakahle ukuthi azame icebo.
Vanomiririra veHealth vaobhadhiya Moyo.
Ukhokhela ugatsha lwezempilakahle ubaba uObhadhiya Moyo, siyakucela sibili sizigulane silapha eParinyathwa, asila muntu oselaphayo. Uma wazi abantu bayafa, cela ukuthi yamukele izikhalazo zabo dokotela kanye leholo labo. Veleni ukuthi labo baphile lezimuli zabo, sikhangele isimo esiselizweni lethu
ukuthi musishweshene neZimbabwe yakamira sei.
Namhlanje kufike amalanga angamashumi amathathu lanhlanu odokotela bekhalele umsebenzi kodwa bathi bafuna ukufika insuku ezilikhulu bengabuya emsebenzini nxa uhulumende engagcwalisanga izifiso zabo. Okwakhathesi odokotela bahola amadola eZimbabwe edlula kancane inkulungwane 1200 okuyimali abathi kayeneli indleko yokubasa emsebenzini. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthembise ukubengezela iholo ngesilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ngeviki edluleyo. Waxwayisa ukuba babuyele emsebenzini ngomvulo nxa bengabuyanga uhulumende uzabathathela amanyathelo. Kodwa odokotela bale ukwamukela lesilinganiso besithi kasihambelani lesilinganiso sokugqonga kwentengo yempahla ezitolo. Loba ilizwe lingasebenzisi imali yaphandle, odokotela bathi bafuna imali yabo i-RTGS kodwa iqhathaniswa ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi likhala ngokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla ezitolo okulokho kuqhubeka ngesikhathi intengo yamafutha ezimota okuhambisa layo iqongile okungabangela ukuthi umomo ube mubi ngamandla. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi iziphala ze-Grain Marketing Board sezingathenga umombo kubalimi ngamadola zenkulungwane ezine i-$4,000 ukusuka kwezimbili ezilekhulu i-$2,900 ithani linye ngalinye okungabangela ukukhuphuka kwentengo yempuphu njalo. Ukuze sizwe okuningi ngokukhuphuka kwentengo yempahla, sixoxe lomnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Into yentengo le izisa ubuhlungu. Izakhamizi ziphatheke nzima. Uyakwazi ukuthi khathesi nje ukuzinto lokhu kungakaqalisi izinto ebeziphansi sezisesabisa. And okuzisa ubuhlungu, thina abantu silokudla kwethu esingathi esikhilemiseni ukuthi yi-basic commodity anithi okwazakalayo ukuthi abantu badla lokhu badla lokhu, kodwa khathesi akusathengeki vele.
Yiziphi kakhulu impahla abantu abazidingayo esingathi intengo yazo ikhuphukile?
Kahle ngiqale ngempuphu. Ngikhulume seduze lakho sibili lalamhla ngengabakikho ngikhangela nje emavinkelini ethu. Impuphu ngithi ngikhulume nge-50 kg nxa kade ulemuli obuyithengela i-50 kg ngenyanga. Ithe iqala ukuphakama ngingasasukeli phansi yabaleka yafika kuma-73, isuka lapho 105. Khathesi siphele futhi sedlula lapho ngitshela-ke right ukuthi into enjengempuphu thina emalokithini abantu ongeze wenza ungazange ube lempuphu endlini yakho. Sibuye emtweni encane njengethukela. Kuke ngikutshela ukuthi ithukela na liyanokuthi ithi ungabale le-$2 ke siyithenga ngama-$1 something bekutshisa. Namhla sokumele ube le-$30 or more kushiyana ngamavinkile. Sisuke lapho siye kurayisi. I-2 kg yerayisi awusakhulumi ngayo ungazange ube le mali efika ama-30 kumbe 32. Pho abantu kubaphathe njani? Ngeqiniso abantu bahlukumezekile ngutshele.
Siyananzelela lokuthi abaningi bavele abasebenzi, abanye le mali leyo abayiholi. Liyalizibone yini inhlelo eziphathisa laba abanye abaswelayo?
Okuke kwenzakala ikakhulu kulile icele ngekilo, kule hlelo lukahulumende olokuthi abantu beholise umumbu. Lakho futhi kade singikhuluma kanje yona linyanga kakubonakalanga kakukho. Inyanga ezibhedleleleyo kakukho. Phezulu kwakho khonokho futhi asithi kubuyile. Sethu umbango osukhona sokulabantu asebeqakathekile kikho. Vele ivangeli labo besebesithi lokhu yiphathi yethu. Into esikwenzayo. Bayizuza nzima into naleyo, abanye namhla kukhona bayathola abanye kabatholi. Ngaphandle kwalokho kakukho okunye engakuthinta ngotshelethwa nokuthi kungaba kulani kunokuba losizo ebantwini.
Lo ngumnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Live Talk namuhla sihlaziya ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ukutshengisela kuqhubekele phambili namhlanje esigodlweni sele-Iraq, Baghdad lakwamanye amadolobha alelo lizwe. Kubikwa sokufika abantu abalitshumi lambili ekulwisaneni labezomvikela insukwini ezimbili zokutshengisela lokhu. Abebutho kwele Cameroon babika ukuba sebeqalisile uhlelo lukamongameli Paul Biya lokulondoloza ukuthula elizweni nokugcwalisa izithembiso azenza nabalwisana laye abahlezi ezikhuluma ulimi lwesiFrench. Ekusungulweni komkhankaso wokulimukisa uzulu ngengozi yomkhuhlane wemvukuzane ngalinyanga kamfumfu oweWorld Cancer Awareness Month, ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party liphume ijumo ngeviki edluleyo ukuyasiza unkosikazi Kelita Ponela olemvukuzane embaleni odinga usizo lokwelatshwa kanye lokudla ngoba engasenelisi ukuzenzela. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlaba jikelele uqale umkhankaso wokulimukisa abantu ngokuphatha langokwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane. Ukusungula lomkhankaso, abebandla lemthwakazi Republic Party bacabange ukuyasiza imuli ebhekane lomkhuhlane wemvukuzane emzini wempophoma kobulawayo. Umgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndebele uchasisa ngokubafuqe ukuyasiza unkosikazi Kelita Ponela.
Hambe savakatshela empophoma kumama uPonela ohlushwa isifo semvukuzane. Sibone kusihlupha njengabantu bakomthwakazi ukuthi siyefika khona sibone. Safica ukuthi ziningi izinto ezingama-challenges ahlangana nazo njengomuntu ongumama. Kasakwanisi ukusukuma, kasakwanisi ukusebenzela. Kalaye umuntu omncedayo, ulomntwana nje ole-16 years, layo uhamba nzima esikolweni ngoba semfice engekho. Ekubhataleni school fees kunzima, layo ukuthi azibhatalele rent lomama kunzima. Kodwa ke njengabantu abakhulele esintwini sizamile ukuthi sincede lathi ngegrocery, sazama ukuthi sincede la ngerent ukuthi laye akwazi ukusiza kahle.
Umgcini sihlalo hlangothi lwabesifazana kumthwakazi Republic Party unkosikazi Sibonile Latifa Banda uthi kubuhlungu ukubona umama efuthelwa engatholi isizo.
Sihambe sabona umama ogulayo lakathe sinhliziyo yami lokhu ithintekile icabanga emuva ngobunzima lobuhlungu engibubonileyo. Kulusizi ukubona omunye umama ephakathi ephathekile ngendlela aphatheke ngayo.
Unkosikazi Kelita Ponela olemvukuzane enyaweni lenqulwini ubonge kakhulu abemthwakazi Republic Party ngosizo lwemali, ukudla lemithi aluthole namhlanje okubiza inkulungwane ezimbili zamadola.
Bengicela nje uncedo ukuthi lingcedise emntaneni ukuthi imncedise ekubhadeleni school fees lemabhukwini lekuma uniforms lami lapha endlini. Ngicela ukuthi lingcedise ngokudla lokubhadala irent udowa khathesi. Nanku senzuza uncedo kwabanye ihlobo zami ezivela khona eduze ezinsizileyo. Bengicela abantu benkosi ukuthi nxa lindinge ku-0713-677-433.
Unkosikazi Ponela uthi imvukuzane yekhaphosi sarcoma cancer yamqala ngomnyaka ka-2012 kodwa uqale ukwehluleka kakhulu ngomnyaka ka-2015 ngasenelisi kuzenzela lutho. Uthi sekumzimela ukuthola imali yokudla eyokuyatshiswa esibhedlela lokuzigcina. Okwamanje udinga usizo lwamakhulu ayisithupha amadola eMelika ukuze ayekwelatshwa eHarare. Njalo uhlala lomntwana ofundayo usizwa ngomakhelwane. Kusenjalo umkhokheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumkhuhlane wemvukuzane yebele ukhuthaza abantu ukuba badinge usizo lokuhlolwa lokwelatshwa usasemasinya ngoba yena wenelisa ukwelatshwa masinya wasila.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation
sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yi-cancer. Sakhankasela ukuthi i-cancer kwi-treatment yangkhona ichiphe phela ngokuthi kathi sizathola ukuthi kulezibhedlela ezimbili kuphela ezelapha i-cancer. Yibulawayo impilo ngeparingathi yeHarare. Bonke abantu eZimbabwe kumele ukuthi bahambe beyelatshwa ezibhedlela ezimbili lezi, akungeke kweneliseke. So sifuna izibhedlela zisabalala indawo zonke, abantu be-check-we, abantu benelise ukuthi behambe beyelatshwa besilwe phela. Ngakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube le mithi ezibhedlela okuthiwa yi-chemotherapy, kube le mitshina omamogram, kube le mitshina ekuthi kuyenzwe okuthiwa yi-radiation therapy ukwenzela ukuthi phela imvukuzane ingabanjwa, isicobodiswe phela iphele. Yikho esakwenzayo njengeThokozani Khube Foundation. Njalo senza ukuthi abantu bephumele egcekeni ukuthi beqale ukukhuluma ngomkhuhlane lo. Abantu bekunzima ukuthi bekhulume ukuthi bale mvukuzane, bekuyinto akade zisabeka, akade iyimfihlo.
UMakhube waqala inhlanganiso ekhankasela ukwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane eyeThokozani Khube Cancer Foundation. Ngemva kokwelatshwa wasila. Kungalesi isizathu uMakhube ekhuthaza uhulumende ukuba ayakhe izibhedlela ezelapha imvukuzane kumawadi wonke elizweni, ngoba okwamanje Impilo Central Hospital leParamenyatta Hospital yizo zodwa zombili izibhedlela ezelapha imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokho sikwezempila kahle. AbeZimbabwe yasebehlala kwele Botswana abaphila ngokuthengisa umzimba bamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokubanikeza amaphilisi okulwisa ukusabalala kwegcikwane lengculaza emzimbeni, ama-antiretrovirals kungelambadalo. Intatha yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Mary Chitema ongayisilo gama lakhe lokuzalwa ngomunye wabeZimbabwe abaphila ngokuthengisa umzimba edolobheni leGaborone kwele Botswana. UChitema wafika kwele Botswana ngomnyaka ka-2017 uphila legciwane lengculaza. Kuze kufike isinqumo sokuthi uhulumende weBotswana aqale ukunikeza bokuza amaphilisi ama-ARVs kungelambadalo, uChitema labanye bakhe abavela eZimbabwe kade bethatha amaphilisi la ekhaya. Kwesinye isikhathi uthi bekusiba nzima ukuthi bewathole, ngakho bajabule kwamagama ngesinqumo sikahulumende weBotswana.
Kubami labanye bami kube intokozo enkulu kakhulu, ngoba ngithathela ukuthi kuseve impilo zabantu abaningi kakhulu, ngoba siphelelwe ngesibathanda abaningi kakhulu. Nenini le ndaba yokuthi nxa ufuna ukuthatha amaphilisi kufuze ukhrose, kufuze uthunyezelwe ngebhasi, kwesinye isikhathi ababhasi bengabuyilawo bekutshela ukuthi alahlekile, kwesinye isikhathi uthi ufika ngapha beku-overcharge.
UChitema uthi siphathwe emakilinika uma besiyathatha amaphilisi sihle kakhulu.
Basiphatha kahle kakhulu, ngoba lanxa sifika vele, especially nxa sifika vele sebehle besazi ukuthi wena ukuthi ngesikhathi esincane sichase ngaso, sebesazi ukuthi longuzibani babehleka lathi, bexoxa lathi, so ngantu avele siyi-team vele. Njalo ukutshengisa ukuthi kade bengalandaba lama-passport, ngoba kulabanye abantu abanye basebenzisa ama-IDs, abanye basebenzisa ama-driver's license, lobo banika kuphela bona ade bekufunda ngamabizo akho kuphela kwanele.
Iningi labaphila ngokuthengisa umzimba abeZimbabwe sebazibhalisa njengamalunga enhlanganiso yesisonke Botswana, yona emela amalungelo abaphila ngokuthengisa umzimba. Umqondisi wesisonke Botswana unkosikazi Tosh Beka uthi bayajabula ukuthi abokuza abaphila ngokuthengisa umzimba sebezathola ama-ARVs.
We are very excited.
Sithabile kakhulu ngesinqumo sikahulumende ukuthi anikeze abokuza ama-ARVs. Linyathelo elaselidlulelwe yisikhathi, kade salwela ukuthi abokuza bathole amaphilisi ama-ARVs.
UNkosazana Tebogo Haritsani isikhulumi kunhlanganiso elwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza eyeBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS ibonela uthi linyathela elihle, ngoba ukuya emacansini kungabandlululi ngomhlobo.
Excited.
Sithabile ukuthi uhulumende weBotswana sethathe inyathela elitshengisa ingqubela phambili elizaphathisa imizamo yethu. Njengoba sisazi indaba zemaqansini azibandlululi, okutsho ukuthi angeke sinikeze amaphilisi ama-ARVs kwenye ingxenye yesizwe, kodwa sitshiye phandle abanye abahlala elizweni.
Isizalwane seZimbabwe umzana Rodwell Moyo uthi inyathela lokunikeza abokuza ama-ARVs lizaphathisa ukulondoloza impilo zabantu abaningi.
Leli linyathela elihle kakhulu elithethe nguhulumende weBotswana ukunika ama-foreigners ama-ARVs. Liyakwazi kakhulu ukuthi kulabo dadewethu abaningi abakuleli lizwe leBotswana abavela eZimbabwe abaphila ngokuthengisa imizimba njalo besebephelile. Ngokwenza njalo sokuzabanceda labo ukuthi bekwanise ukuthola impilo.
Kule nkulungwane ezingamachumi amathathu zabukuza abanakelelwa ukuba baphila legciwane lengculaza kwele Botswana. Kunani leli abayinkulungwane eziyisikhombisa yabo bathola amaphilisi kuphela, kuthiya abayinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu bengaphandle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabona kwele Botswana.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Chicken Inn uJoy Antipas uthi iqembu lakhe lisale lalo ithuba elokuphakamisa isicoco seleague. Lanxa selitshiywa ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane ele Capes United. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leCapes United likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amane lesikhombisa ngemva kwemidlalo eviki lamashumi amabili lanhlanu. Lapho elinqobe khona eleMushawana Stars nge-2-1 limpumela itsho ukuba iqembu leCape selitshiya amaqembu alilandelayo abalisa eleChicken Inn kanye lele-FC Platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba eleChicken Inn libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Chapungu kuthi ele-FC Platinum lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-ZPC Kariba. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uveze ukuthi anawo ukhulu ukuba iqembu lakhe kalidlali kuhle kulezi nsuku, kodwa utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ithuba lokuphakamisa isicoco lisasekhona.
Okumele sikwenze ukuba singalahli ithemba. Akusela mdlalo olula njengoba imidlalo isifika omlindi uyagcina. Akwaziwa kodwa lathi sesinganqoba imidlalo ilandelana kweminye imidlalo eyithoba mine mibili esiselelayo lathi kuke kusikiyele ngasifudlana.
Ngaphansi kwengalane yimpi yokulwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu iqhubekela phambili, njalo iqembu elijeke amanye wonke eleyada litshengise ukuba kalizimiselanga ukuyadlala kusigaba sikaDivision 1 ngokunqoba elikwenzele Ngezi Platinum Stars nge-1 kanya. Limpumela itshi iqembu leyada lilemiklomelo ngamashumi amabili lane, kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu alemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu, njalo la ngabalisa elebulawayo Chiefs lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Dynamos, ele Herentals lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Highlanders. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umqeqeshi wakule Zimbabwe olodumo uMadinda Ndlovu sephumile esibhedlela ngemva kokulaliswa phose kwenyanga yonke ngoba ihlaselwe umkhuhlane wohlangothi ngesikhathi yelolonga iqembu leGaborone United. Umfoka Ndlovu ubanjwe yilo umkhuhlane mhlazi isikhombisa kunyanga kaMpandula, njalo imibiko evela kwele Botswana ithi uphume esibhedlela kuthangi mhlazi mhlanu kunyanga kaMfumfu. Imele iStudio 7 koBulawayo inguJoseph Njanji.
Ukuzigqibayo zanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli lanxa umqhatshi wabo ebethusele. Iningi likhala ngokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla yezitolo okulokhu kuqhubeka. Umqeqeshi weqembu lenguqu leChicken Inn uJoey Antipas uthi iqembu lakhe lisadlalo ithuba elokuphakamisa isicoco seleague. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi lingayikhatshana luyalandela uhlelo Louis Studio 7 Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.